Lo mbuthano wenzelwe Harare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhula eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Mathetha ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiwa ngaphandle kwenhlelo ezinengi.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebecabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise. Kwenza ukuthi kungadingwa izinto kathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboni ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe azitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lo mhlangano obuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende lenhlanganiso ezizimele ukugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera indongethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathiswa yesikolo seCopota School for the Blind laseDorothy Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhela ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima ukuthi siyithole, inzima ukuthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi abeBraille banilutshwane. Nxa sikhangele sizabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjengeMaths ababalisi kabafuna ukuthi bafundise iMaths ngeBraille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic ikhona imusic ungayifundisa ngeBraille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazamiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane kodwa uhulumende lo esilayo mutsha isekendile public in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu isikolo ezwana nayo imisebenzi konke bangathiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngonhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithethe leli thuba lokunikeza amaBhayibhile ohlobo lweBraille kwabangenela umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.